akula umbono ukukhona sisukhuluma iqiniso ngoba vele ungezwa isikhathi esiningi izinto zingabe ungezwa zizimbi eHarare usukwazi ukuthi inxa usethu siza ngapha vele sebe singela lutho iqiniso elikhona ukuthi isibhedlela sikhona sibili siyavulwa nje ukuthi sivulwe abantu behambe beyifika bebathola odokotela beyathola amanesi but after that akula lutho abalutholayo esibhedlela ipharmacy is almost virtually always empty i-basic drugs nje ongafuna esibhedlela kwakho amaphilisi abochukela awe-BP ama-pain killer into ezifunakala nje all the time awuzitholi zonke abantu sebesiyabe siyafuna ama-pharmacy and ama-private pharmacy ayadura at the moment ba-charge nge-foreign currency and you can imagine situation esegwanda nge-unemployment ukuthi abantu basuka bayithathe ngapha imali yena le
kodwa emaklinikhi ke labo abafuna usizo nje lokuqala
iklinikhi esilayo lapha egwanda edrobheni iyodwa e-council and layo isuka ibe limited ngoba vele ama-resources e-council mancane kakhulu ukuthi angeke akwanise ukurana iklinikhi ngokupheleleyo so babe bethembe isikhathi esiningi babe thembe sona isibhedlela ukuthi baku-attend iklinikhi beku-refer esibhedlela so bese befika esibhedlela bengatholi lutho bese kusiba wesi-ke manje amaklinikhi angaphandle kwedorobho okuyiwa-refeya kakhulu esibhedlela segwanda akula lutho emaklinikhi aphandle kwedorobho nxa abantu befika bekhuluma ngapha edorobheni bacaca nje ukuthi akula lutho ngitsho kuyona ibhandisi ngitsho ini emaklinikhi yindawo nje ngoba kuthiwa bayafikela laphana kwezinye indawo iklinikhi yonke ilo nesi oyi-one maybe unesi aid ongaqualified kangako lo nesi mebomunye nje okusiza ukuthi kuze befike odokotela emaklinikhi lawo hhayi kabafiki
yake lizwe ngalabo abathi babadlulisele impilo kumbe UBH ukuthi lakho bafika belatshwe yini
baningi bedlulisele UBH bedlulisele impilo ikwenza nje i-health system yezimbabwe yonke sisiyewakathi esilele phansi si angathi uhulumende why engakuboni khona lokhu sibona imali eziningi ziphuma ama-million thize esiyathenga izinto zama-riot police siyathenga izinto ze-army but benga-prioritize ukuthi vele kube ikhiphe ama-health centers.